So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulwandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Mabasa 2022 Chris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields kobulawayo lamuhla endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Yesiyabe sicwele khona ngale abe Citizens Coalition for Change yalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye.
Ibandla le MRP belile bhakane elilotsho ukuthi umuyi u-Elvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabuhlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo.
Bekuliqiniso besikuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist.
Le-Finland lele-Sweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano we-NATO kungakhathale yile namazwe ele Russia ukuthi amazwe womabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni walamuhla wokuthakazelela uzibuse enkundleni yeBarberfields Stadium kobulawayo endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ilizwe lenelise iminyaka engamachumi amane lambili 42 lathola uzibuse ngokwakuqala ukuthi umongameli anquse amabandla aphikisayo njalo ngokwakuqala ukwenza umbuthano lo kobulawayo. Umnangagwa wanqusa abamabandla aphikisayo kodwa amanye amabandla afana lezaphu le MRP athi awayi ngoba lelilanga lingabakhumbuzi injongo yabalwa impi yenkululeko. Abanye bathi inyathelo elithethwe nguChamisa lihle kakhulu ngoba lingaletha ukuthula elizweni lokubambana kwenkokheli yezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Jirohotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yesiyabe sicwele khona ngale abe Citizens Coalition for Change yalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye eBarberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi umuntu uthangiraye kazange athi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela wawutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabuthane khona abantu beZANU-PF wawusiba lodlakela njalo inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyana engelanhlonipho, wawuyinkulumo enunula umuntu. So kwakathe sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likaMnangagwa, lisilo langa le-ZANU-PF ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe njalo amaqhawe lawo abulawa yiZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla lesisi selihamba yini kweminye imbuthano?
akulanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabe kuthane abanye abeZimbabwe. Into nje elihluphayo laphezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthuna iZANU-PF yenziwa kwaba ngumkhuba ukuthi amalanga lawa sengawe ngawe ZANU-PF. Kuzananzela ukuthi nxa kuthathwa amabhasi ehambisa abantu amabhasi kuyabuhanjiswa amalunga eZANU-PF kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU-PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US. Imali leyo ngeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU-PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthune yiZANU-PF wenza amalanga eZANU-PF wona angasomalanga ebandla leZANU-PF. I-independence ngeyonkumuntu yethu sonke lapha ezweni kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU-PF ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo uyenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa uhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Khalipani Phukeni webandla le-MDCT.
Hayi, mina njengo Khalipani Phukeni lommeli wabantu bakoBulawayo edalele eParliament, angiyalijabulela kakhulu. If ubungilalele kuma platforms ahlukeneyo lalapha kini, ngicabanga ngeke ngakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuchamisa. Babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017, basebenzisana basebehamba bamba ngo 2018 bafuthi baba bonke kwiindependence xabana bathe sebexabene hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba into enhle abakhulumisane ababe sivu to each other baphikisane kodwa bangabi rough ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ubana yena uhulumende webandla leZANU-PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence?
Bantu yazi msakazi ibandla leZANU-PF ukuthi libandla lezikliwi libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi lakuba boycotta lakho akusebenzi. Yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibiloki yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathe sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla leZANU leli lilekusasa. Hayi, angicabangi ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo zona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenzwa ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha ngoba uzakhumuna mama ukhuphuka wazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphethe la ethu yasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapha ngoba kulamsebenzi la emathepheleland yena le mncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke leli bezofakwa la abantwana bethu abalamsebenzi ngithi yokuclean bazothi bafuna abo 5 or level bathini bathini la akula muntu osebenzayo emathepheleland ngaphandle manje ngasowe emathepheleland abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu yonke lento le mama uthi hayi ake ngehlala phansi ababusayo ngeke ngikhulume lapho kwaba ngumsindo waba ngumthengisi waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yiwo kumele baphathe lapho bazi basibuse basibusela sezigabeni zethu.
USenator Khalipani Phugeni ngoyibandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. MRP belile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi uElvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo. UNyathi obulewe kabuhlungu kwele South Africa kunsuku esanda kwedlula ubekwe emathuneni emvutsha kobulawayo ngomgqibelo. Abanye abakhulumele Studio 7 basole ibhakane le MRP besithi liphehla ukungabambani kwemihlobo etshiyeneyo. Kodwa usakhulayo webandla le MRP umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibhakane leli belingelokutshengisela nje.
Kodwa okuleqiniso ikuthi khona njengabantu abatsha njalo njengehlangano MRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa lanamhlanje lokho bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esikwatholayo njengabantu besindebeleni. So ke lokho okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama simtshengise umbhalo simtshengise lokhu esikuzwayo uzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade khona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso bese kuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama tribalist anjengomnankagwa layo omgabe uzothola ukuthi ngo-1982 abantu bakithi abaningi they went e-South Africa undocumented bebalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro, uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade be-attendile ngabantu bemthwakazi njalo usonanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama members alelo bandla kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatha kobulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobon waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo eka Doves ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudu.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi ngosakhulayo webandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Difa Wajabi Pango Dube saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani leli nyathelo elithethwe ngamalunga e MRP.
umnumzana Tifa wachapi Pango Dube ngocubungula ezombusazwe ezimele.
Amagama njalo babukandi ayaphuma ikakhulukazi abantu nqabele frustration njalo abantu nqaka ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo. Kwezepolitiki babukandi nqa usakha iqembu lezepolitiki usho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nqa ungabe ngumkhokheli walelo nqa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleland. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu ukudaba lweMRP ngoba lokho kuyasokudinga bona abona abaphathi beMRP omqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla leMRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezivana lazana lezi esenzakala kuElvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe ukuthi sithinta wonke umuntu sithinta uZulu wonke oselizweni leZimbabwe iloba ungabe ungemasholaland noma ungabe ukuthi ungabe ungesemathebeleland njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland yokugcina kusenza ukuthi begcine bephuma besedinga imisebenzi phandle kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho ngoba esikhathini esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe ufanele ukuthi ayithanyela nje uthanyele border kodwa uzazwa ukuthi kufunakala i-O level kufunakala i-Maths and English kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo kodwa ke eSouth Africa abantu bayahamba ngale abanye basebenza ema-restaurant bangama managers abanye bayenzani abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo abagcina ngabo form 2 abanye bagcina ngabo form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwabithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance njalo bayayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo whereby ngibona ngathi laseZimbabwe into abafuthi bayifake phambili baka bamise indaba lezo zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O levels sonke isikhathi ngama-A levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyana ukuthi abanye abantwana bayihlile kanti progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda kodwa ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi maths angadingi English angadingini ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.
Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esePilitane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele siphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkhokheli wesonto yokholo lwesipostoli eJohan Marange, umfundisi Noah Daguda Momberume kasekho. Umphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere, nguye owethule lumbiko. Iphephandaba leTimes Live lakwele South Africa libika ukuba abantu ababulawa lizulu lesikhukhula esabelweni seKwaZulu-Natal kwele South Africa ngeviki edluleyo sebesedlula amakhulu amane 443 kuthi abangamachumi ayisithupha 63 abazakali ukuthi bangapi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio. Lo mbuzo lapha uthathi kungani kakude eZimbabwe achaya umuntu kodwa nempawu operatela ku-America bathi ngama-human rights abuse. Kodwa nangu phela eSouth Africa abantu bayatshiswa imihla nemihla operatela ku-America kathuli. Ayisiyo ama-human rights abuse. Kusinika ezinye umsobe ukuthi mhlawumbe iyayishe ama-South African abadinge babo. Kuyoke mhlawumbe ngaphansi kwama-British yikho bengabi le ndaba abantu besezizinga fetile kuhambe kushiswayo abantu.
Njani Studio 7 bakithi badaleli bezimbabhe bakithi abahle Studio 7 siyakuthanda ukusithelezi mina yazi mina my song nasi independence ikhona abantu badlala beza airport khona le namba abantu sokuthwa labade bidlala ze airport sebetshe ukuthi tibe labantwabeni ebeef kanti ubabizelwana abantwana abantu bonke bebazihambile yazi so izani sibone iphelele madodo iphelele sihambe inxusa labantwana abancane
Livuka kanjani bantu bakithi bantu be Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town eblockage lapha ekhaya elupala phezalwa khona mvusa umama uNhlanhla wendile konxibela phana ngivuse lo makhana wami umdalo RJ uNkomo esenze sibedlile eSt Paul ngivuse lo malume uMama Paul Ngwenya samthulisi lo mzamo uJabulani Ngwenya
Salbona Studio 7 siyabonga ukuqala mbingelela abasiphethele lapha ku Studio 7 ukuswaka inyuzini ukuthi sizizwe wonke umhlaba wonke jikelele into engicelayo bengicela ukuthi mawuzazi ukuthi uregistile hamba uye checka legama lakho ukuthi likhona yini awuhamba susiyavota kuphela uzothiwa igama lakho kalikho this and this izitori ziningi Please, siyacela abakhonayo abahambe bethe kamagama abo ukuthi akhona ku voters roll igama likhona ku voters roll hayi masu siyavota ukuthi igama lakho kalikho igama lakho kasiliboni hayi this time asifuni into enjengayo yaleyo siyacela phela kulokho abakhonayo umuntu engavota ahlale khona phela indivoti lakhe umuntu masingavota madoda sign pass isting divoti lakhe ngoba lapha siyabona phela izani izosiqibelezela leyazi imkhuba yezana iyavotisa abantu amakhadi labantu abangekhoyo emhlabeni asabadlula kudala batholakala babe lokho bekhona ku-voters roll lamakhadi abo ngale ezana bayasebenzisa ekhethweni so konke lokhu madoda afanele sikuqaphele konke lokhu sikubheke madoda ya sikubheke lapho umuntu abevotele khona ehlale phansi elindivoti siyabonga siyakucela kulokho abakhonayo ya kokuhlala ngilapha empumalanga lami nje ngumuntu orejistileyo ngizohamba nje recently ekhaya ngizocheck-a negama lami lapha engirejiste khona ukuthi lokho lisa-apia likhona yini siyabonga Studio 7 siyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancis Town eblockade efletini lapha ekhaya elupane esigabeni semalungu lapho enzalwa khona ngivuse umama uNhlanhla ngivuse lo malume uMpaul Ngwenya ngivuse lo Jabulani umza wami ngivuse lo Nkomo RJ umdala oyasebenza esibhedlela eSt Paul laphana ngivuse uSathulane umdala uNdevula abakoMoses Chuma bonke emalunku emazwideni ngithi khona yini liyavuka kunjani emasimini linjani inyawuthi ngapho ekana esishawini mbingelela umdala wami onguyonzala uJoel Mahlangu ngithi mdala kunjani emasimini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen kuyiphasika
njani mahlaba ezulu yelo ngiyakhuluma la-ke ngufreji wasemhlotshane kulamtri bengilombono lami lapha kutheni mabandla wonke lawa engahlanganisa amakhanda zoyenza into eyi-one ukutela umuntu eyi-one sekuyaphela behlukane-ke after ama-elections engayihlukana-ke khona lapho sebebona ukuthi bengenza kanjani
ngiyakhala kakhulu ngikhaliswa yikho khona nalokhu ngathi na segoli ngapha singabuyi sesikhuluma isizulu pelele sesiqinileyo sesikude maraneka asikhulumele ulimi lwakithi esindebeleni salibonani sinjani kube kuhle kanjalo kuhloniphe inhlonipho iyafuneka nje umuntu omshiye ekhaya umfika umhloniphi ungathi wena sisegoli sesiqala ukuthi hhayi sumbonela phansi somtshela ukuthi nakakazinixi wena usegoli kuyafana igoli yakho leyayikusizi nganixi kodwa kusalayo kuthikini libalulekile kakhulu liste lisemqoka mpele kini baphozalwa khona bathi zibuyele emasisweni emasisweni babebeqinisile asibuyeleni into enza kithi ezisindebeleni khona lokuza kube khona ukupheka utshwala besintu akusaphekwa sokupheka abantu sebezingenele amabhawa basaphuza utshwala besintu kuyephi lokho heyi ngiyakhala mpela ngibe bangakufaka la kustudio lapho seven abantu bezwe kakhulu ngamasiko akithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le studio seven elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bezemelika eleFinland leleSweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano weNATO ungakhathalekile lamazwe eleRussia ukuthi amazwe omabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zombubhiso ezenuclear. Lokhu kwenzakala amabutho akweleRussia esebhombe idolobho leMariupol lapho salaphela lonke. Kubikwa kulecikana lamasotsha akwele-Ukraine asedolobheni leli asehluleka ukuphuma. Kambe ukungena kwele-Finland lele-Sweden kumanyano we-NATO kuzakwenza umongameli Vladimir Putin wakwele-Russia ukuthi asebenzise izikhali zembubhiso na. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Baba uGandhi nabalaleli ngiyalibingelela. Okukhona esikubona kuqhubeka laphayana kuleyampi ephakathi kweRussia neUkraine. Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona ukuhlukana komhlaba kabili. Russia imizamo yayo ukuthi isibuyisele kuso lesiyanisimo la esasikhona ngalesiyasikhathi kulokho kwakubizwa kuthiwe phecelezi Cold War. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ubuka futhi amazwe akuBRICS wonke lawo amazwe akhanya eseka iRussia njalo ngibona ukuthi indlela le eyokuthi umhlaba uhlukane beuhlukanise ngaleyo ndlela esiyibona ingathi ihlukile yona kunaleyana eyayikhona ukuqala kuseSoviet Union. Ngicabanga ukuthi yiyo imizamo uPutin aphezukwayo. Uma ngabe kuwukuthi elaseSweden naseNelson Netherlands zingangenela njengobani kungathi basho njalo, angiboni iRussia ibahlasela. Kodwa ke ukuthi iqhubeke isithi yona izasebenzisa izikhali zenuzi i-nuclear weapon kuyukunqanda ukuthi lempi ingayiphambili kungamacebo namasu ayo ewasebenzisayo ukuthi nqande ukuthi lempi ingayiphambili. Sizakhumbula phela ukuthi iRussia iqala lempi ayizange icabange ukuthi ngase ithathe isikhathi eside kangaka. UPutin wenza ukuhlakanipha kwepolitiki ngoba uyabona ukuthi engaqhuba isikhathi sibe side ngalempi bengagcina sebemhlamukela ekhaya abantu baseRussia ngoba phela njengobani kuliwa amavoti wona ama-elections kawamile sizafika isikhathi samavoti.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingiyani ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Uma ngabe kuwukuthi abantu sebezwela kakhulu unswinyo lolu osolufakwe ngamazwe e-America nawentshonalanga we-Europe kungenzeka ukuthi bamhlamukele uPutin. Lokho ngicabanga ukuthi yinto ayinanzelelayo ngaso sonke isikhathi. Yikho nje ethusela ngokuthi uzasebenzisa ini.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields koBulawayo lamuhla, endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibhakane le-MRP lidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.